umngcele wenlambapeli ongwesine phakathi kweZimbabwe leBotswana njalo ukuvulwa kwalo mngcele sokuhuge inengi inombolo zitshengisa ukuthi kulabantu abayinkulungwane kanye lamakhulu amabili abasenze umngcele lo emavikini amathathu kunyanga kaNhlangula. Umngcele wenlambampeli Border Post uvule ekuqaleni kukaNhlangula ngenhloso yokuthi kwehliswe inani lezihambi elisebenzisa umngcele wePlumtree kanye lelamukhabana. Iningi ikakhulu elivela ezigabeni ezifana leKezi kanye leGwanda lithi kalisazi hluphi ngokuyadlula ePlumtree ngoba ukhatshane sebeqale ukusebenzisa umngcele omutsha. Unkosikazi Priscilla Ndlovu ovela esigabeni sebuvumo ngezansi kweGwanda uthi umngcele omutsha uquma umango.
Iboda entsha evuliweyo iloncedo kakhulu ebantwini abakhele kweleGwanda. Akulasizathu sokutshona besiyabhoda ePlumtree.
Unkosikazi Ndlovu uthi kodwa balokudana ngokuthi umgwaqo ikakhulu ngaphetsheya kucele leZimbabwe awumuhle esithi kumele uhulumende akukhangele lokhu.
Umgwaqo yiwo osusele umubi. Besicela uhulumende weZimbabwe awukhangelisise, awulungise ukwenzela abantu ukuze basebenzise ibhoda.
Lo ngumbono njalo oka mnumzana Alex Banda othi kumele kulungisiswe indlela ukuze umngcele lo wenelise ukukhanga ngitsho lamabhizimusi emazweni amabili.
Unye futhi engunazelelayo ukuthi igovernment kufanele eZimbabwe in particular kufanele improve i-road infrastructure ngenxa yokuthi kule yinye iborder already ekhona eyavulwayo emasilodge engasebenzi kahle ngenxa yokuthi akulamgwaqo omuhle oyenza ukuthi abantu becross. Kodwa lokhu okwamanje sibone ngantu akuzade congest iborder yePlumtree.
Umphathi Ntambozi omvikela kwele Botswana njalo ngummeli wendawo egoqela umngcele lo umzana Shokhati uthi ukuvulwa kwawo umngcele lo ukhalelwe ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Isihambi besebenzisa kakhulu umngcele wePlumtree oba yisiphithiphithi ikakhulu ngesikhathi samakhefu lapho ngitsho lesihambi ezivela eSouth Africa zikhetha ukusebenzisa wona kanye lo eMessina ngoba lawo usiba lesiphithiphithi okwedlula yonke imngcele. Abanye bechitha isikhathi eside singaba maviki bemele ukulungisa ingwalo zokuchapha. Ngumathini Ngwenya endaba ze-Studio 7 sawulongela Botswana.